Ngibona ngani mina lokhu kutshengisa ukuthi amapholisa labanye abantu abakuzanupf abaphiwe umsebenzi wokuthi badinga ukuba bakajukwa bayehluleka, ngakho sebephongukwenza loba yini nje ekhanya iqonda ukuthi bangathola umuntu lowo. Angiboni ukuthi asebekwenza manje kungabe kutshengisela njalo kusiza ekuthini sithi umsebenzi wokudinga uba bakajukwa wenziwe kuhle ngamapholisa.
Singabona yini Dokotela Sibanda kubotshwa abantu abaningi, ngitsho lalabo ababebhala kufacebook wolu kaba bajukwa?
Ngibona ngani mina, nxa betholakele sokungenzakala ukuthi bazakala ngamagama, sokungenzakala ukuthi babotshwe, kodwa kuzaba ngumsebenzi onzima kakhulu ngoba baningi abantu akade bebhala kuwolu kababujukwa. Njalo kunzima ukuthi abantu abakhomentayo betheswe umlando lo owokuthi bakhomentile nje kuphela. Kodwa kufanele sinanzelele njalo ukuthi khona amapholisa avele asekwenza okufana nokuthi sebebophele umfundo oseyunivesithi of Zimbabwe. Kukhanya ngani mina sebesuke bayiqhelisa kakhulu indaba yabo ukuthi isihlanganisa labantu abangafanelanga babanjwe kumbe bathintwe, njalo sebeyifake isibangeni sokuthi siyindaba engeke iphele njalo isebenzeke okule ngqondo.
Lona icala eletheswa abantu laba Sibanda, nxa likhangele litshoni, nxa ukhangela indlela abantu okwamanje abaqakathekisa ngayo i-social media kanye lenkundla ye-Facebook?
Ngani mina, vele icala abalivisa ngakho sicala eliqondileyo njalo esingalithi lingaba semthethweni, ngakho ukuthi laba bantu ababotshiweyo bengaqala ukuthi balikhangelisise kuhle kweze constitution. Ngokuthi kuthiwe nxa ubaba kaJukwa ukhiphe indaba ezenzakala kuZanu, sokuthathwa khonokho ukuthi hatshi sokuyitreason kumbe umuntu lowo usezama ukuthi adilize ilizwe. Ngibone ngani mina, ngesikhiwa i-definition yangkhona bayiqhelise kakhulu.